Isaac, your SET Chapter 12 institution, an independent institution, and ama elections in Zimbabwe. It's a declare ukuthi ozwane ngama winner. So, emthethweni yiko ukhona. Ngaphandle futhi kube lo munye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonoko sokwenzakele. I-court order leyo kuyasophuza ukuthi lo hono nayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo. EZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act le-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo osadiki labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwes kuphela, even though incedisa amaZimbabwes, but abanye labo abaphandle babe funa ukubona ukuthi into le yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguye ongumongameli
umthethwandaba kuphela onganquma lokho. Njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho libuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo?
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order, yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi i-court kuphela kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho, but one of those in a constitutional democracy i-court. Bawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Bawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu kufaka ubufakazi. Nxa usithi no inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nxa ukhangele i-static preliminary report which is being echoed again by i-opposition e-CCC, is that ama-courts eZimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? Nxa ngiyi-CCC ngahamba njani ekubethe kuthiwa i-compromise. So yikho lapho kuba le-problem khona. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why you wanna so we are my elders, so we need my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yi-SADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwandaba.
Well, bakhuluma ngento ekade isenzakala eZimbabwe. So abantu bona banayo abangahamba emthethwandaba. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile. Ngisho kade bengama-observers, bathi bakubonile kusenzakala. So yinto ezingahanjiswa emthethwandaba. But now, nxa wakhangela i-position ethethwe yi-CCC ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona so ngifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZac emthethwandaba, selungaphi lolu daba?
Kuneendaba ezimbili ezisemthethwandaba, zonke ngazingangeni. But kade singadilile election yona leyo, kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyo ile ndlela yaku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngayinithatha isikhathi engabuyelanga. Esibili is still pending transmission of ama-results. I-ZEC iya-transmitter ama-results ngendlela that is not consistent to i-Electoral Act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 bachile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.